sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani uZulu kaNdaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Hlangula 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njengecommission yithe esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphinde lawo maphepha.
Icommission ebona ngezokhetho eZEC isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrator peacefully ngo-TMI.
Kubotshwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisikhombisa kobulawayo kanye labayebe izisebenzi zakoTM hyper ngemva kokuthengisela.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mkhuru wayenamandla kakhulu kuZANU-PF, lokho esethe kingmaker njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalela esikhundla kuhulumente. Umnangagomuyo kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokhu akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalo nyaka esikhundleni sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe abantu abayisikhombisa kobulawayo abangamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zako-TM hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye zesigaba salumhlubu lokuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Pichipichi wathi emhyper wobulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga e-MRP kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili. Ngemva kokutshengisela, amapholisa ahlomileyo abophe amalunga eMthwakazi Republic Party amane lababeyizisebenzi zakoTM hyper ababili. Ababotshiweyo abe-MRP ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Useji Ncube lo Trayindiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela. Uxaba ulandisa ngokubotshwa kwabo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrator peacefully ngo-TM hyper.
Umsekeli womkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengaboshwa kwadwathi lakhontinya nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu ababoqa abaxotshwe emsebenzini, kumele ukuthi sikhontinue siyidemonstrator.
Unobhala jika jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole isenzo samapholisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kunosiza ukuthi abantu betshengisela ukungasukiseki phezu kwesenzo esibi esenziwa ngumanager wakuhayipa kuhle kungeza ama-victim. Inokuthi mina ngabamapholisa bangenela bebona ukuthi kuyazifana njani to address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili namhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababe izisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission sisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa yindlela lomsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani yeFidelity Printers. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa kodwa abamanye amabandla ezombusaze akade ekhona avize ungajabuli ngokuqhushwa kwalumsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing aloko abantu nje besiyaboniswa ukuthi kuhamba njani hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njengecommission yide esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siprinte lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla ethu on behalf of abantu bakeZimbabwe sothatha constitution yelizwe. Alokho besithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uZulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi akula sitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least izobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liphinde. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzamele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le kuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isizwe.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abaza kuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eFidelity Printers kuthi-ke awamakhansila azadindwa yikampani kahulumende eye-print floor. Ngimele isitudio seven ngiseHarare ngiwuGibson Pepe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesihlanu. ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook bukhasi lethu LFVOAWL.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kwele Tanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi lomgcini sihlalo wabesifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opamchinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempelasonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi kesizwe amazwi kamnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
Sahlala khonapha ngaleso sikhathi kwakusekuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Ifrelimo yayiphambili kulathi le kwakuyinkamba yakuqala eBhagamoyo sengakayi eKhonkwa ngithemba kusempumalanga hathi kusedodoma kodwa waqala khonapha.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eseTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukamnangagwa sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo imela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu kodwa engakwaziwe ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbe uthumele abantu?
No, ubekhona e-airport, but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa ziyikhulunywa kanjani. Kodwa-ke ngoba engikwazi ukuthi ubefike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe. Wasebuya wathi yena kakhulu ekuqaleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthathwa umhlaba. Yiwa kade ebalandile kakhulu ukuthi abazame ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona baningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleke eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu, baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi kodwa-ke yizo zonezi abaningi abaku-diaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lolo dumo elokuthi sokulotshintsha ekhaya bahambele khonokho kuyambona. Kodwa-ke esikuzwayo kakhulu yikuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho okwenziwa ngomgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweministry ye-agriculture uPerence Shiri ekhuluma kakhulu hhayi ngokuthi izinto zobulimisi zihamba kanjani ekhaya kodwa-ke eqakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Hello, ngumnumzana Mathula Lusinga, isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania, onguye njalo omela ibandla leMTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kwele Tanzania. Live talk lamuhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezamanye amazwe, uhulumende wele Melika ubika ukuba udale lephalamende le-US Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela umongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi isibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kwele Zimbabwe kusikhatshana esilandelayo ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende weleMelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamathumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kweleMelika phakathi kwalinyanga ekaNhlangula phansi kohlelo olweMandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi leAfrika. Unkosazana Candice Mbayita ovela koBulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo ze-diagnostic radiographer okumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemandebeleni. Enhlelweni zethu lapho isikhangela labo abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli mhlakani Ntulikazi 30 lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP unkosikazi Joyce Mjuru, yena owaxotshwa ebandleni elibusayo leZANU PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko yelokuthi Deurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhla ziku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela iningi ngesikhathi sempi, waquma umncele wangena kwele Zambia eleminyaka elitshumi lasiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko ngomnyaka 1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezobutho kanye lezombusazwe. Kwathi eseleminyaka engamachumi amabili lani, uMjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama waya yenziwa omunye wabakhokheli abesifazane kugcele lalisilwa ngaphansi kwebandla leZANU PF eleZANLA Forces. Ngomnyaka ka-1977 uMjuru wachata lomkakhe uMuyi uMnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZANLA. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZANLA, waseziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo, unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomithi laphezulu lebandla leZANU PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, uMjuru waba ngomunye wabathiwa isikhundla sokuba umphathi intambo wezemidlalo esiba nguyo omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula isikhathi umphathi intambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza uMnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini e-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. Kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli uMnumzana Simon Mzenda ngo-2004, ibizo likaMjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngucubungulo ezombusazwe uMnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutha kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wavuma ukuthi uNkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayenamandla kakhulu kuZanu PF, lokhu esethi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. UMnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokhu akusenzakalanga, kwangena uNkosikazi Mjuru.
UMjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004, kodwa kulwisana kwaqhubekela phambili phakathi kwezanu PF kulwelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhubu ashiyeneyo, abanye befuna uMjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo MnangaGwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZanu, abanye bekhandele ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZanu. Ngakho noma nje uNkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
UMjuru wayekhanya ehamba phambili elo sekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso, kwangena uNkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
Kuthi pane zvauri kuita.
UNkosikazi Grace Mgabe wayetshele abantu kubi ngami. Mina ngabuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwaba mgceke ukuthi uMjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokwamsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014. Kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZanu PF esethiswa icala lokuzama ukugenqula uMongameli Mgabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, uMjuru wabona ungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. NgingoMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oyinguqu oweCopa Coca-Cola ozaqhutshelwa eNkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe esikolo seGifford namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le wasiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho bekuqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni lezishabane ngenyanga ezayo. Lawo maqembu adlale ukuthiwa i-round robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalelawo wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana lakumncintiswano wamankazana yiwo aphumelele ukuyamela uBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Inhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward ukucelela abafana, kuthi ukucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona okuyiwo anqobe kumidlalo eqhutshelwe isikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMtshabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe isikolo seColin Bone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana, kuthi eseGare yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshanje zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni lezishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshanje zemhlaba eqhutshelwa elizweni laseRussia. umncintiswano wezomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi lase-Africa okuyinto yintatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mqokwera athi isibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kuzwekazi kwezemidlalo.
Amaqembu e-Africa ngokubona kwami ayenzanga kuhle ku-World Cup le elokhu izenzakala elizweni lase-Russia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala besuke sebefuna ukujijumezela imidlalo ephambili okwenza kube nzima.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lele Argentina kuthi ele Uruguay lizadlala lele Portugal. Ngensonto iqembu leSpain lizadlala lele Russia kuthi ele Croatia lizadibana lele Denmark. Ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lele Mexico kuthi ele Belgium lizancikelana lele Japan. Ngolwesibili iqembu leSweden lizadlala lele Switzerland kuthi ele Colombia lizadibana lele England. Ngime le Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFaithus Sibanda ehamba leqembu lakhe le ofakazi Gospel Group okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo. Lidlala delika Faithus Sibanda elesithupha njalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilithumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiwuqalile osenze ngikhohle nanokuthi ngathi ngiqale ngawuphi umnyaka ngenxa yokuthi ngiqale ngisesikolweni ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngikhule umculo wembube kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa uFaithus uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni wakhulela esontweni yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke ngankulunkulu lwemkhonzo ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngonkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nala apha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi isixuku. Njalo esitswana kumbe esisuthu ethi kisepile morena. Medi ke sepile morena akisi hore wena o tsepile ma.
Siyabonga Ntungameli isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona ukuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa koBulawayo kanye lababe izisebenzi zako TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. silugqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.